So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Njani mtokazi omuhle salamukela kumsakazo we 27 namhla ngolwesine mhlaka 18 Mabasa 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uzibuse.
Abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimane lilengisa inkalakathazendevu layila mhlumhlo omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umntu ungayekholise khona.
Kodwa abanye bathi kabasoze bathakazelele uzibuse ngenxa yenhlupho ababhekane lazo.
Ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazisele abakufunayo.
Umnumzana Sola Wesley, olomzali owadutshulwa libutho leGugurahundi, wahlohlelwa emlindini weSambani, ufisa ukungcwaba uyise.
Ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalati, phesheya kukaShangani kweNkayi, basebemngcwaba khonale emlindini weSambani.
Imbongi esathuthukayo uLigwa kaNcube wethula indlizane yedendlaladi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakholona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi benganelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikarhulumente endaweni ezitshiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga eziningi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. Unkosazana Stars Thebe Mathe omele iNkayi South edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibo ukuthi sakhulile ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu bongapha umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele eNkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona ubona ngazani ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani lokho sokulokho kwaba lozibuse?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifake isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayanga Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundo sikhululekile lasemntwini omnyama.
Singakhohlwa ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonokho ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle. Ubona ngazani kuyo phambili kuyalungiswa njani khonokho ongani kusolwa ngabantu?
Ukuze sibuse ngendlela efaneleyo kumele abantu babe besola phela. Nxa besola besimaka, bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyabe sibona lathi dio laphana sebekhala kakhulu ukuthi uthi lokhuyana mele sikulunge. Hayi umbuso okhona lo owe second republic owe new dispensation uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abaright abantu lilungelo labo, kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kathi kuyini kahle kahle abakusolayo singakulungisa njani. I-new dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise. Kodwa uzibuse sibili ulephile umehluko omkhulu elizweni leZimbabwe. Ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye, njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zeseminyango womuntu wonke ngoba phela lathi siyanda phela futhi abantu
akukhulume labantu bezimbabwe batshele sibili ngozibuse
ukuba nozibuse kumlandi umuntu ngamunye ngamunye uselelungelo lakhe lokutsho akuthandayo langakuthandiyo aphinde atsho imbono yakhe yikho phela le constitution yezimbabwe sesiyibumbe kutsha sasaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe ngoba umbuso welizwe usukwabansundu yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimani lilengisa inkalakatha zendevu laye lamhla umntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona
kodwa-ke abaphikisa uhulumende kamnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa nguzulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo ezimbabweni omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyathi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra othi ayisikho lokho abakulwela empini yenkululeko
uzibuse kwaba lebatha baba kwaphilizeka uzibuse samlwela samthola njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa sasilwela lenkululeko so babemele beze bezochata bengabili inkululeko lozibuse manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kuthi ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhululeka ukuthi benze lokhu kuhamba lokuyana manje njengabantu ababebambekile or belengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa so base bequma into kankululeko le ukuthi hayi inkululeko kayikime kancane
yikho yini khonokhu elakulwelayo Nyathi
hayi kukhathana nalokho esakulwelayo baba lokho esakulwelayo kakunje esasikulwela njengoba nangisitsho sasilwela ukuthi sibe lozibuse uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu inotho yethu siyazakhela umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanxusa ukuthi hayi madoda linangani pha lapho lile nto eliyiphetheyo ozani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifotshole into leyo lizosiforogela into le ukwenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe so independence yakhona kasilayo uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye edemeni baye eChina baye ngaphingaphi into lapho esibafuna khona sibafuna echolotsho sibafuna echinamora sizokhuluma labo silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe hayi ukuthi kube lokho kugijima kuyiwa kwezinye indawo le thina sibona ngazathi ngakwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo angisakhulumi ngenkululeko ngoba unkululeko abantu ma bekhululekile kabafi ma betshengisela besithi bona hhayi kuhulumende wabo lapha kule nto engahambanga kahle kabafi bedutshulwa ugovernment wabo so kungabona ugovernment wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi kakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hhayi ubona ngazathi babulewe ngubani kodwa emibukeli kutho ukuthi kuyabe sekulohlupho unkululeko sehluphekile seproblem now sekumele ukuthi abantu basukume bona bathi kugovernment hhayi bo ungani kuthiwa wena ehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazifuyela sikhona ukuzihlanganyela khona ukuzikhulumela khona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngenkululeko so ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazenzele abakufunayo
umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030 ilizwe leZimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhu lathola uzibuse siyokhangele khona manje okwenzakala kumaphephandaba kweleZimbabwe iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Vladimir Putin nomongameli Donald Trump wakwele Melika sebethumeze imilayezelo yabo yosuku lukazibuse kweleZimbabwe umsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi ibandla lezanu-PF selidinge amabhasi alikhulu lamashumi amahlanu 150 okuthola abantu abaza kuyathakazelela uZibuse enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Kuze buyake iphephandaba le-Daily News lithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Douglas Monzora ofisa ukuncintisa isikhundla sikamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress oza kwenziwa ngenyanga ezayo bavumelene ukuthi uMonzora ancintise isikhundla sikanobhala jikelele hathi esikamongameli. Lo ngumsakazi weStudio 7 lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sobuyisikhathi senu khona manje phela liyakwazi okumele likwenze kumele lisithumezele-ke imilayezelo yama-audio ngokufithizela khonapho-ke kuwhatsapp lokho kuthiwa ngokwe-audio kube sithumezela kunombolo ethi 01202465038. Zaphinda njalo iwhatsapp nombolo yethu 01202465038. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngendaba ezijeneyo.
Ngiyalibingelela basakazi, yimi uMahuko Mahlaba lapha eJohannesburg, South Africa. Kimi leli langa alitsho lutho ngaphandle kokuhlupheka okukhulu okwaqala ngo-1980 kuze kube namhlanje, ikakhulu ngapha kwelikamthwakazi. Inkululeko asiyazi, siyizwa ngabanye abantu ngoba sithathelwe wonke besiphila ngakho. Amafemu avalwa ngapha, avulwe eHarare, kwasuswa abantu le babuya bazafakwa phezu kwethu ngapha. Manje bafaka bazi bafaka le ma-reserve befundisa abantwana be-primary ulimi abangalaziwe. Okuthi inkululeko kimi lasebantwini bakithi ayikho, siyizwela khona le Mpumalanga. Thina inkululeko kasilayo, sisayikhalela.
Salibonani bantu bakaStudio 7, abasakazi, abalaleli, okhulumayo nguHenry. Ngiyamuzwa umfowethu lapho uyakhuluma ngendaba ukuthi uhulumende uzokuxolisa ebantwini bemathebheleleni. Bafo, ngikutshela iqiniso elipheleleyo. Wako wazaphi uhulumende elikhuluma iqiniso esithi lapha kunje uzayenza so kube yimpumelelo? Njenganini lokhu uyakhuluma njengeklogo efakwa enkomeni ngihambe ikhale ethi korokoro, uyizwe ukuthi lapha kodwa ungasoze enze next. Yikho kufana lokamnangakwe laba fowabo laba osebenzisana labo. Asibadeleli, asibathuki, kodwa abalaqiniso. Bathi bona bekhuluma ngelilanga kwathiwa amateacher asezangenisa imoto mahhala. Nomfowethu othenga imoto wathi uyayingenisa eyiteacher wayibhadalisa ijuti. Kutsho ukuthi vele asoqiniso leli bantu bakithi besindebeleni. Lingajoni likuhamba lilalela lokwa abantu ongamelanga ngokulalele. Lapha bayakhuluma bedlulisa isikhathi, bazidlulisela isikhathi ukuthi ayichova amalanga umuntu eze efelokhu elalele ukuthi umuntu uthini qamba amanga. Hhayi, lingabalaleli kakhulu, vele bayabhizi bazabelokhu bekhuluma. Akulanto esingayenza. Akula mpela bantu bakithi, ngiyacela mpela loku uma kubuya nje usulele phansi kungene ngapha kuphume ngakho uhambe lo moya. Lingalaleli, akula nto ozokwezwa ixolise igugrawonto, akula nto ozayenza. Uyakhuluma ecatshile khona ngale, ngeke umuze ekhuluma efaka lesi nje uyabuye ekhuluma labantu ethini ngesilungu. Azosijwayela abantu bakithi, hhayi akunani, sizahlala silalela kodwa kanyeke fike. Lingithembe, kanyeke sondele.
Salibonani basakazi abahle, igama lami ngu-Trifin. Into ezisa ubuhlungu ngekhaya eZimbabwe ukuthi shuwa sesihlala singabantu bemzini impilo yethu yonke, sokuze kungena nasebantwaneni khopha sasingakholi ukuthi kuzaze kuthathe yonke le minyaka sisemzini yabantu. Phela yazi ukuba yi-foreigner kunzima kakhulu, akukho nodokotela ongawulapha lo mkhuhlane, waziwa nje nguwe ngaphakathi enhliziyweni yakho. Awukhululekanga, awutholi umsebenzi o-right ofuna, suphongusebenza nje noma yini. Shiya mina vele into engicela nje ukuthi uNkulunkulu akasizwe aphendule imithandazo yethu. At least sasihlupheka thina kwenele sesiphelele. At least abantwana bethu bebengcono kulalokhu thina sihamba phezu kwabo.
Labo ke ngabalandeli be Studio 7 abasithumezela imilayezelo uye ku WhatsApp audio. Sicela lisithumezele yenu phela kunombolo ethi 012 465 0318. Othi mpinde enjalo 012 465 0318. Kunjalo. Okwamanje sike sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele North Korea uMnumzana Kim Jong-un izolo ubukele ingcwethi kwezezikhali ezilolonga ezenyukliya zisethula esinye isikhali esimangalisayo. UKim Jong-un useke wahlangana lomongameli Donald Trump wakwele Melika baxoxisana ngokumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyukliya. UNkosazana Ivanka Trump owethekelela izwekazi le-Africa uthi ayaphumelela amazwe athuthukisa abesifazana. Kuzobuya ke inhlanganiso ye-United Nations ithi sokuqhamuke impi esabekayo esigodlweni sakwale Libya eTripoli, lapho ibutho likahulumende elilwisana khona labacatsha akhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar. Uhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa loMnumzana Sola Wesley odabuka eMphakama eNkayi oloyise wadutshulwa libutho legugurawundi. UWesley uthi ufisa ukungcwaba oyise waphoselwa emlindini wesambani eNgwaladi esiqintini seNkayi esabelweni seBatholen North. Uyise wayekuvuyo lezibra.
Waba ngumuntu odingwayo ngesikhathi makuqala isikhathi segugurawundi bemdinga kobulawayo. Wabaleka wagcina sendaweni yaseBotswana, wagcina sebuyile futhi sengene egangeni la sehamba egangeni ngoba babengabantu abadingwa kwasokuzima ukuthi ahlale naseBotswana babedingwa.
Wahamba njani-ke egangeni kunapho?
Ngokuzwa kwethu sezwa kuthiwa washona, nokuzwa ukuthi washona sezwa ngesikhathi igugurawundi siphelile. Sesihamba eNkayi sisiyadingisisa ukuthi kambe ngabe lo lwazi yini. Basebesitshela ukuthi ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalathi phesheya kwaJangani kweNkayi, basebemngcwaba khona le emlindini wesambani.
Singathi vele kalizange libone lokuthi bamfaka ngaphi kolapho lapho bamfaka khona.
Hayi, asizange sibone, kodwa ke abadala abanjengogogo nabo babomdala sebahamba bayafika kuleyo ndawo.
Bathi kumele kwenziweni manje khona manje?
Isifiso sami mina, abadala babethi ngcono kuhle ukuthi singcwabe kutsha ubaba. So benginesifiso sokuthi ngimngcwabe kutsha ubaba, noma ngimthatha amathambo akhe ngizomngcwaba kutsha emzini wami esengiwakhile ngiwakhe phezu komzi wakhe, unxiwa lwakhe lapha ayeyakhe khona, lapha engifike engakhe khona umuzi wami nami. So sengifisa ukuthi ngimthathe ngimbuye ngizombeka kuye.
Ye, umuzi wakho ungaphi?
Umuzi wami useNkayi eMphakama, endaweni esigabeni sasezwe lapho.
Sizokuthiwa uhulumende uthi ufuna ukuthi kusetshenzwe ngakhona okukhuluma ngakho, uyakwamukela yini khonokho?
Mina ngiyakwamukela kakhulu, lokho kuzakwenza ukuthi umoya wami vele uhlale kahle kakhulu. Ngoba nakuleso sigaba esengakhe khona kwalapha enqweni lukababa, kuyindawo esasihambile ngendaba yempi yokuchitheka komuzi, saphinda ngase ngicabanga ukuthi ke ngibuyele ngiyokwakha khona. So ngakhuluma lezakhamizi, izakhamizi zakuvuma lokuthi hayi, makuyinto enjengaleyo ofisa ukuthi ube kubaba wakho kuhla ukuthi siyakwamukela kakhulu.
Kuthe sokubhubha ubaba wena khonapho ngole minyaka emingaki, njalo wathola yini birth certificate esokuthi ube laso?
Mina ngizelwe ngo-1977, ubaba waqala khona phana kunyamalala koko-1982-83 wahamba. I-birth certificate yami ngilayo kunemo father, ikhansiliwe laphana, ikhansiliwe i-birth certificate yami, kwathi ilogama likamama kuphela.
Bakhansilelani khonapho?
Hayi, ukuthi bakhansilelana angikwazi, ngoba abantu ababesincedisa nje babona ukuthi iincwadi zikababa kazikho. Ubaba bathatha iincwadi zakhe zonke, ama-ID yonke, amasosha nje wayesetsha emzini kababa, bathatha yonke ama-photos, yonke le nto nezinto nje zakhe, ama-gold, ama-ring zonke ayebuye nakho empini, bakuthatha konke bahamba nakho. So kwakungelanto yababa ukuthiwa ikhona isithupha noma yini.
UMnumzana Sola Wesley udabuka eMphakama eNkayi. sixoxela eseJohannesburg khona ngaleke kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF othi kumele uZulu azikhulumele konke akufisayo ngombuqazwe wegugurawondi.
Njengokuxoxisana nokukhangela behlanganisa amakhanda bendawonye, kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa njani labo abalahlekelwa izilimi zabo, izihlobo zabo ngesikhathi lesi. Kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi singenza ngoba into eyaziwayo le engafihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjubani walahleka ngendlela enjubani layo wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazo. Abanye balahlekelwa izimpahla zabo, abanye bathithela imizi, abanye bathithela izindlu, konke ngokwalo kunjalo khona ukuthi banganqediswa njani laba abantu. Ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyathengisa ukuthi xa kungakhethekala abantu abaya finyelela ebantwini, izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini. Kunjengalokhu uhulumende ke kuyamele ebe lempendulo kikho konke khonoko okulethwa ngabantu. Ngibona ngani abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanjwa asili kuhle kuhle, kodwa-ke kukhona okunye okusuphayo nje singaleso sokuthi kubuyelela okuyikokubuhlungu okuthunuka amanxeba. Asithengeni indlela, asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela. Sikhulumeni ngako lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala, kodwa singaku qeda ngaluphi ushobo sizwisisana sonke ukuthi siye singabantu abamanyene siyizizwe esinye isizwe seZimbabwe. Abantu singakhethelelanga umhlobo, sesikhethelana nokuthi singabantu beZimbabwe sidinga ukuthi ilizwe lethu lichuthekele phambili.
Ngomnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekoBulawayo. Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika sixoxa lomfundisi Rafael Mthombeni ngemitshato eyenziwa elizweni leli.
Umehluko engiwubonayo ukuthi ukulungiselelwa kwakhona kusukela ekuqaleni, abalapha kuyabe kulungisa kakhulu ababomfazi, yibo abalungisa umtshato, yibo abaphatha yonke into ekuphathelane lomtshato. Ngitsho nje nxa ngikhangela ngegeneral akulaza ukuthi abakondoda yibo abathatha i-lead. Abakondoda bangathi bayalandela abakomama yibo abalungisa umtshato.
Wenziwa kwini khona?
Ngingazi kumbe lisiko labo kumbe kuhamba njani, kangazi njalo ngoba nxa ukhangela imtshato yonke sengike ngayibona engingenayo, iqalwa komabhodi, yikho lapho kwenziwa khona umtshato. Mbona ngathi loku badala izinto zonke zibhadalwa khona komabhodi, okungathi thina lokho esithi thina ngamalobolo ekhaya, lapha kungathi kuvelela komabhodi kodwa bengakutsho ukuthi ngamalobolo.
Bakuphatha besithi kuyini khonoko?
Siko labo lingathi litsho njalo, angazi ukuthi kusukela ngaphi, ngoba uzafica ukuthi labo esengike ngangena imishado yabo ikakhulu amalunga e-church bengena khona, nxa kungathiwa kulo mshado umshado wakhona sibili kutatazela abakomakoti ukwedlula abakojaha. Ujaha uyabuya nje angathi uyatshelwa ukuthi kuzakuba yilokhu kube yilokhu kube yilokhu kube yilokhu.
Khonokho kuvezani ngesimo sabantu la?
Kungathi into yangikhona mina ngathi kani ayingeni kuhle, ngoba ngumbe ukuthi ngibuye lapha mvele amazinyo seqinile, angikujayeli kangako ukuthi ngubone ngaleyo ndlela, ngoba lekuhambeni komtshato wakhona nxa ususiya phambili phambili ngale uza kuzwa kuthiwa khona indoda ixotshiwe ngumama ekhaya. He was kicked out. Uyibone sibili sisesitaladeni lapha sihambahamba indoda ingasela kuyo.
So mama lapha phela bazibambile la?
Ye, kukhanya ngathi kubomama yikho lapho okujiye khona sibili.
Lo ngumfundisi Rafael Mthombeni sixoxelaye eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Ye, okwamanje-ke lamhlanje silethulela umculo okwaliqhwa kaNcube. Lapha-ke sixoxeke lo nkululeko Dube wenkululeko yabatsha School of Arts. Ake lizwele.
Yeah, alibona nini mthakazi omuhle igama lami ngonkululeko Innocent Dube umqondisi weqembu elilaziyo kakhulu abaningi beniqombe ukuthiwa inkululeko yabatha School of Art iyaza ngihlangana namhlanje ke sikhuluma ngomsebenzi omutsha umsebenzi ke sesikwenza into ebona sesinaba sesizama lokukhulisa abantu bakithi sikhulisa ke labasabuyayo abasakhulayo lo mhlabeleli kumbe ngithi mbongi esakhulayo kuthiwa ngulikhwa okancube bathi yena ngustapetapi induna yeyintombi elenza kuhle kakhulu ke singene la estudio saphuma lezalade elithiwa ngaliwe phakathi kwalezo ngoma ikhona ingoma emnandi okwamagama ethi nomalanga
ohlongwane sengibonga inkolo thoba enkonyane ikhuqola uthando kuvuthisisi yokubetha umoya omnandi ihlanganiswa nguwe nomalanga zinti lentombi ibhombodlwane isiqabhoko
leyo ke ingoma anti kudala kuthiwa intombo yayishelwa ishelwa ngandlela ezingafanile zalamhlanje zabo WhatsApp lezi lokunye lokho kuningi
untombazana longelabasikiti uyangena emakethe umqeda umoya siqabhobho ngiyakhuka ngiyaqhayazela ngiyakhakhazela uqobola umqondo logqozi lwami siqamula amayezi gobhodwane elibushelezi nqoma ngithi bhudlu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqeda umoya umqobola uqhuqho libalele mhlawumqoma luba lothando ngizakuqula
kodwa-ke yayishelwa ngamagama kulingoma ulikhwa uqondana lami ngowami ngoba lami ngiyemboyi siqondane lami aqondane lentombi yakomambaya ucherish ingomeni ethi nomalanga sizama-ke ukuthi sikhulise igama lakhe hhayi yenza kuhle kakhulu ngikhuluma nje lijaha eselithole isicoco senama sokuba yimbongi edlula kumbe ngithi mina eseqophelena neliphezulu kakhulu kwele Zimbabwe yokwedlula zonke imboni zakwele Zimbabwe ngakho-ke ngumfana odinga ukusekelwa umfana engingathi mina uqukethe amasiko ethu idlalade lakhe elithi ngaliwe lidlalade elilengoma sibile zimbalwa abantu abazazithanda kakhulu into ijaha-ke engathi lihaya kakhulu ngezothando into esingani silahlekela kakhulu indaba yokuthi abantu abasazi ukuthi uthando into enjani indaba yokuthi uthando ludingwa njani indaba yokuthi isintu sethu sona besiqondisa njani uthando ikakhulu sikhuluma ngezimbongi siyambongela njalo siyacela ukuthi limsisekele kakhulu ngoba into esiyenzayo leke ukuthi sikhulise abahlabeleli bakithi nanso-ke ingoma unomalanga ngiyabonga-ke mthwakazi omhle ngicela-ke lisisekele siyabonga kakhulu ngokulalela uhlelo lolu siyabonga njalo ngokusisekela zonke izikhathi
uzwa njani umculo lowo phela liphostele khonapha elikuphostelayo sibonthi kulobani khonapha-ke ushila sibanda uthi ngikhona baba Dube kuzoboya lo mthandeni mqondisi Jibale uthi unjani Dube ngiyaphila kakhulu livuka njani khona ngapho kuzoboya-ke abanye bakhona unduna unduna lami uthi ngikhona lapha sakhile liline kunjani dadewethu ye siyalizwa kakhulu mphongu linika futhi umculo liwuze kancane nakho khonapho
basikithi uyangena emakethe umqeda umoya siqabhobho ngiyaqhuqha ngiyaqhayazela ngiyakhakhazela uqobola umqondo logqozi lwami siqamula amayezi gobhodlwane elibushelezi nqoma ngithi bhudlu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqeda umoya umqobola uqhuqho libalele mhlawumqoma luba
lsizaqhubeka ngodaba lolukusasa-ke sile mbongo ulikhwa ncube singake lihlunga nothi sibone udaba kade likhokhela namhlanje ilizwe leZimbabwe namhlanje lithakazelela uzibuse kodwa abantu abaningi bathi kabasoze bethakazelele uzibuze ngenxa yokuthi bayahlupheka kwele Zimbabwe. Unomzala Sola Wesley ulomzali wadujula iGround uthi ufisa ukungcwaba uyise abamfaka emlindini kwesambani. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngoKip Stube.